tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 17 Mbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigwaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frematina esile ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okulengozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni for Studio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangapi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe olwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika. Lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo, bamanzi agcweleyo, ama-floods. Lokulimala, lokuthathwa ngamanzi, lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster. Ey'ndaweni zonke lapho kube lo monakalo wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le-31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigwaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frematina ehlule ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcitshi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambe?
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinyinda utsanelisa ukubona ukuthi indawo yakho ingabi kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona ama indawo sikhatshana lanxa singaze singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yakho ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggie Matiza, lonkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende lomongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. Umnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Yikho-ke sekuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncedise abantu bangashabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephume esiyavakasha kwele Dubai.
Yes, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Ufana nje lento ngancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hathi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, kuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla-ke elinqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumeleneke ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabe lazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba kabehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli ucyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yesite. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha indlinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sizwe.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanyele ukuthi kusasa sikhole kokugcina then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare-ke e-Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga uncedo.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabodokotela, kulabonesi, kulabateacher, kulabantu be-church, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cuts across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi ngamntanami bende 2 kg yempupu ike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho lakho.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso yesayithi obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Igudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome, welcome, welcome.
Hayi, lathi siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy, isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi, The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa siphelele sana sithi The Power Anger Over Joy, bese kubuyi subtitle engijali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuthe power kutsho ukuthi amandla njengabantu, njengomphakathi, siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo, kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo. Nakhonokho sikubiza ngamandla, ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla. Nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe, ubunguye bakhe.
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu, njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu. Ngithethe almost 1 year ngisamanti ukuthi ngize ngiqede ukulubhala, ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwama ngekho khathana inke zingeni eliphezulu kwezemfundo, ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako, kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi nxa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhanda, kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile. Lolu gwalo bezizinengi kakhulu, okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla, kodwa umphakathi yiwo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla, aba umphakathi yiwo onjani olamandla, ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini, omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna, ngibe la yephi?
Kwabasemazweni liyatholakala kakhulu ku-Amazon, bayatype The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami kufacebook page yami Owen Mthobi, ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuluthola. So bangagcina imali eyabe ingange $30.
Hayi, siyakuzwa. Umbuzo wami ukugcina bafo uphathelane ngendaba ethiyeneyo. Njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe, umnumzana uCharles Mungoshi, yena owaloba ingwalo ezinenge ezithiyeneyo, njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kaMnumzana uMngoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mangoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lapitha emhlabeni.
Hmm. Owen Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi, sibongile kakhulu.
Mthokazi omuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Njengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali endeng okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba Dube ukwele South Africa. Yes, kase ngompostoli. Mpostoli, kono kukuthi abantu sibavuswa ku 2010. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi fundani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziya kwakhelwa khona. Uhluphe sesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Mm-hmm. Ye, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mapepe natuta.
Babu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendlelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mkhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho Babu Dube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyitshoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ngathi yikho lapha esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwazi kunje lapha e-Israel bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo.
Mm.
Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile Babu Dube bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini ukuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la kodwa thina asisasenzi.
Mm-hmm.
Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Africa basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi mawukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
siyabasebenzela siyakuzwa khona bothi sibisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha siwele umabhebhe ngani uyajinga sibe
hayi umabhebhe unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakujodibe yukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mna engingakutsho yukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyiwo amela khonze kabakhonze wona kodwa kakhonzikhetha ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi ebhayibhilini ngabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili ithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngaleke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziyawagcina amasiko kangele amanye amazwibayawagcina amasiko
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC okwamanje-ke sengelitshiya lo ntungameli Nkomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezula abukileyo lalaleliyo
usiphatheleni namhlanje
ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kweyesine kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana ka-Amithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayeshumayela ilizwi eNinive ngobana ubuzwe eNinive base bufikile ebusweni bukaNkulunkulu uJona-ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshish inkulumo yethu-ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo kubezitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana ka-Amithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngobana eNiniva kwakonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu kuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonde eTarshishi sizwa-ke kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshishi yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ayehamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo baningi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshishi baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqonde le indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi waphosa wadabuka phakathi kwababehamba laye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abantu bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhakeli bona ukuthi bayini uJona kuthi waficakala elele esefake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxengenxa yakho uyakwazi abo umele uye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi katoni walala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninimva labo umele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setharishishi etharishishi lapho esiqale kule njabulo khona sesiqale kule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone usiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho buka ukhangele engxenye uyihambele etharishishi wena umele uye eninimva zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi uthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcine sithi jona yini embangela lokhu ibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona inhlanzi yami safula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu yakugama uyethola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibelathi sonke isigcino sikela manje kubonaphakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke kulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi etharishishi siye eminisa ngoba nasilo msebenzi kamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eminiva nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihole umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolo isigcino sokuzobungaphakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili inkomo
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ebuseni ngo-past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.